Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 13 ngomfumfu 2016 ngintungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje indubozi kamnumzana Jonathan Moyo labanye bakhe kuzanu PF ziyazi lokho ziselekana kudaba lokuchaphazwa kwemali yesikhwama sezimdev
yena leyi ngizifundi kuphelele khonapho kaso yemhlangano kaso yezibani kaso yakhe nxa wayisebenzisa ngokwakhe licala lonelo simele sibone umuntu esejele.
Amabandla aphikisayo akumanyano weNERAS athi asekhweza isicelo emthethwandaba esokuthi uhulumende abanje ngamandla ukuthi aguqule indlela ikomishini yezokhetho eqhuba ngayo umsebenzi.
Lokhu kuvezwe isiphathamandla sezakhi umnumzana Goodson Nguni emhlanganweni awenze lentatheli izindaba emahofisini alolu gatsha eHarare namhla. Unguni utshele intatheli izindaba ukuba ekubone kufanele akhulumisane lazo yena ngokwakhe njengomgcini sihlalo wezokuhluzisisa indaba ezilethwa nguZulu ezakhi.
Iqembu leHighlanders lithi lizakhalaza ukuba sesulwe isigwebo salo esokuba lidlale enkundleni ngelaba engelazibukeli njengesijeziso sabasekeli. Abavuke ubhova bahlasela abalala labasekeli beqembu leChicken Inn. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kumsakazo wenu oweStudio 7. Umlando wokuchaphazwa kwemali yesikhwama sokuthuthukisa abaqede imfundo yaphezulu esezimdef oyetheswa umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo usuthethe esinye isibanga kulandela imbiko yekomishini ebona ngokwenqabela ukungethembeki elizweni. IZimbabwe Anti-Corruption Commission yona ethi akusilo qiniso okuthiwo nguMoyo ukuthi enye yemali yeZimdef yasetshenziswa kunhlelo zebandla lezanu PF. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe isiphathamandla sezakhi umnumzana Goodson Nguni emhlanganweni awenze lentatheli izindaba emahofisini alolu gatsha eHarare namhla. Unguni utshele intatheli izindaba ukuba ekubone kufanele akhulumisane lazo yena ngokwakhe njengomgcini sihlalo wezokuhluzisisa indaba ezilethwa nguZulu ezakhi. Wengeza ethi abezakhi balobufakazi phezu kokwenzakalayo ekuthathweni kwemali incwadi zemabhanga lapho yayingeniswa khona kuma-accounts alabo ababeyinikezwa. Abanye balabo abakuleli nani kuzintatheli izindaba okubalisa umduduzi Mathuthu yena okuthiwa wanikezwa i-$2,500 abanye nozindaba ababethwanga ngamagama. UZulu weHarare okubalisa umnumzana Thabani Mguni udaniswe yizehlakalo zokuchaphazwa kwemali yezifundi lohulumende mahlayana.
Njengoba sikhuluma ngefundi nale ukuthi ifundi le yayimele incede izifundi ibisithathwa iyosetshenziswa umsebenzi ongasuwo wezifundo khonoko nje ngokwakho licala.
Umguni uthi nxa ubufakazi bukhona kumele abezakhi benze umsebenzi wabo.
Yena leyi ngizifundi kuphelele khonapho kaso yemhlangano kaso yezibani kaso yakhe nxa wayisebenzisa ngokwakhe licala lonelo simele sibone umuntu esejele.
Umnumzana Chenesani Ntungakwa ohlala eHarare uthi akukutsha okuvezwa ngabezakhi kodwa inkinga isekuthini kuzothiwani.
Ukubona kwami mina ukuthi okunye kwabe kumele simelele umthethwandaba uzuphele kodwa ke sokuyinto eyaziwayo kathesi eZimbabwe ukuthi izimali zinyamalala ngendlela eziningi. Ukubona kwami mina ibandla lilalo lilawo amandla lawo okukhuluma. Ukwazi kwethu thina ibandla lilo muntu othiwa ngu-spokesperson okhulumela ibandla lo la umuntu akabuzwe mayibuzwa ngabathathethi bezindaba ukuthi indaba le ikhamba kanjani ngoba manje sikhuluma ngebandla sikhuluma ngenhlanganiso enkulu enkulu kakhulu bikho lapho ufuna ukuthi lo la engene la efakwe owakhumbono ma kulombono okhona la ichaza ukuthi kwamba
Umnumzana Nguni uthi abenhlanganiso yakhe eZak bazodingisisa zonke indaba eziphathelane lalolu daba okubalisa lokuthi abeZimbabwe Youth Council banikezwa labo imali yesikhwama seZimDev okungekho emthethweni. Umphathi Ntambo Moyo uthi imali ayithatha kusikhwama seZimDev ecatshangelwa ukuthi ingafika kunkulungwane ezingamakhulu amane amadola i-400,000 yasetshenziswa ukuthenga amabhayisikili aphiwa inkokheli zomdabu eCholocho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Amabandla aphikisayo aphansi komanyano we-National Electoral Reform Agenda inera athi asekhweza isicelo emthethwandaba esokuthi ubambe uhulumende ngamandla ukuze aguqule indlela ikomishini yezokhetho eqhuba ngayo umsebenzi. Umanyano wenera uthi uhulumende kumele adingele iZimbabwe Electoral Commission konke ekufunayo ukuze enelise ukuqhuba ukhetho ngemfanelo. Embikweni wethu lwenamuhla, umanyano lo uthe njalo ufuna iZEC idilizwe ibunjwe kakutsha ngoba amanye amalunga ayo engabantu abaziwayo ngokusekela ibandla elibusayo eleZANU-PF. Sixhume isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, i-PDP, njalo elilunga lomanyano wenera, umnumzana Edwin Ndlovu.
Thina njengamaqembu ezombusazwe esiphikisayo sithi uhulumende kumele-ke anike izekhi amalungelo agcweleyo, ayinike yonke isapoti egcweleyo ukuthi khona kube yiyo yodwa ibhodi ekhangelane ngezokhetho eZimbabwe. Kusukela ekurejistreni kwabantu, i-voters roll lekhona labantu abafayo ilahlwe, kurejistre kuhle abantu, kuvulwe, kungavalelwa, kurejistre abantu nxa kule-by-election kuphela. Kuthi uhulumende akakwenze lokho, yikho sesifuna-ke kumuthi emthethweni. Ikanti-ke kwesinye sanda sithina izekhi yangikhona leka idisbende kufakwe abantu abangamelanga-ke amabandla athile azombusazwe, kukhitshe-ke abantu-ke abamelele i-state security abayisekretariyeti yezekhi. Khangela for example yena uMakarao ngokwakhe-ke High Court Judge kuyenjalo zabesizwa ama-cases abantu abasolayo indlela ukhetho lubanjwe ngayo odiphinda ekhokhela njalo kwezokhetho. Kade ngisele umsizana u-PF ifuna ukusebenzisa abantu-ke asingathi thina basondele kiyo iZANU-PF abasebenzelana layo. Yikho sithi akuqondanga konke khona lokho. Sifisa-ke i-disband ezekhi leyo, sifisa uhulumende ayikhiphe izekhi kube nazo zonke imfanelo zazo kusebenze kuhle ngoba sikhangelele ukuthi kube lo khetho olukhululekileyo luka-2018. Nonke umuntu enelise ukuthi abhalise igama lakhe, enelise njalo ukuthi ayevota ekhululekile kulo khetho olukhululekileyo. Abazangena embusweni babe ngabakhethwe ngabantu, hatshi lokho esibona kusenzakala kaphela.
Uhulumende sesike sezwa ngaphambilini esithi akula nguquko ebuyayo kundaba zokuqhutshwa kokhetho lapha. Kungani lithemba ukubana kuza kwenzakala lokho?
Ye, uhulumende sesakhulumisana layo wakwala, izekhi sesakhulumisana layo iyathembisa kodwa kulanto abayenzayo. Yikho sokusenze saya emthethwandaba ukuthi-ke emthethwandaba ube nguwo yiwo otshela uhulumende ukuthi-ke implemente iy'ndingeko zonke ezifunakalayo ukuze izekhi ibe operational ibe independent umsebenzi omsebenzi wokuthi kube lo khetho olukhululekileyo ngo-2018. Sesakhulumisana layo uhulumende uyehlula, sesiqalele umthethwandaba ukuthi kube yiwo-ke oyenza ukuthi uhulumende ayenze lokho okudingakalayo.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party elililunga lomanyano wenera sixoxela ekobulawayo. Impumela yocwaningo olwenziwe inhlanganiso ye-Amagugu International Heritage Center itshengisa ukuthi uhulumende kaphathisi abenza imisebenzi ephathelane lamasiko ikakhulu emaphandleni. Lokhu kuvele namhla embuthanweni oyenzelwe kobulawayo kusethulwa kusemthethweni ucwaningo lwakuqala elizweni olubonisa umhlaba mayelana lesimo sokuqhakatheka kanye lokuthengiswa kwezamasiko ngenjongo yokuthuthukisa impilo kaZulu. Unompumelelo moyo usiphalo ludaba.
Ucwaningo lolu olulesihloko esithi Baseline Survey on the State of Creative and Cultural Industries in Rural Zimbabwe, umthimba owethulwa kocwaningo lolu wenzelwe eBulawayo National Art Gallery, lapho uZulu uhulumende athe gwaqa ejabula ngalolu gwalo ngoba seluzaletha intuthuko kumthwakazi. Ucwaningo lolu lwaphatha ezigabeni zeMatobo, eMangwe, eMzingwane leBait Bridge. Bekujabulwa, kugiywa, kuhlatshelelwa, kudliwa ukudla kwesintu, njalo lezikhwica mfundo zijabula ngoba iZimbabwe isizathuthuka ithole umnotho ngamasiko kanye lemisebenzi yezandla ebingaphiwa nhlonipho efanayo. Evula lolu gwalo okusemthethweni, umqondisi wekolishi yemfundo yaphezulu eLupane State University, uDokotela Nomathemba Ndiweni, ubike ukuba kuhle ukuba lengwalo ezinje ngoba zizaletha intuthuko kuZulu emakhaya njalo kuqakathekise lezifundo lezifundiswa ekolishini yakhe. UDokotela Ndiweni ucele njalo ukuba inhlanganiso yeAmagugu International Heritage Center izoqala njalo umsebenzi omuhle eLupane.
Isurvey izanceda ngokuthi isinika ulwazi olusekelwa yiresearch ukuchwayisisa okuzwayo.
Umqondisi kugatsha lukahulumende olwe Rural Development Preservation and Promotion of National Culture and Heritage, uReverend Paul Damasane, uncome kakhulu umsebenzi owenziwa yiAmagugu International Heritage Center, ethi ngempela impilo zabantu abenza ezamasiko, ezokuzithokozisa labemisebenzi yezandla sebezakhangelwa ngenhlonipho enkulu njalo bathole ukuphila ngemisebenzi yabo emihle eyemvelo.
Thina sithi umntu nxa esazi isiko lakhe, isiko liba lomphumela kumbe lokufezeka esithi ngesiNgisi yi-expression.
Ungezelele ethi ucwaningo lolu lusekelwe nguhulumende, i-UNESCO, i-Amagugu International Heritage Center luzanceda njalo kumthetho osaphakathi wokulotshwa wezokulungiswa kwezinto ezweni ngoba ubuthiya phandle abantu abaphila ngokuthengisa ezamasiko kanye lokubaza lokugiya ngesiko. Ubike njalo ukuba emandebeleni kuyaziwa umhlaba jikelele ukuba ezamasiko zilokhu zisahlonitshwa njalo abantu isiko labo abalilahlanga njalo lingabaphilisa uma kunemithetho ebasekelayo locwaningo olufana loluphume okusemthethweni namhlanje.
I-survey document le abayilontshe namhlanje iveze izinto ezithile ezimqoka ekuphathiseni ukuxhasa kwabantu esithi thina ngabantu abaphathelane le industry esibiza ngokuthi i-CCI, Creative and Cultural Industries.
Umqondisi we-Amagugu International Heritage Center uMnumzana Buthelezwe Nyathi yena uveze ukujabula ngalolu hlelo ethi e-UNESCO yilo olwathatha inkezo phakathi kwamazwe wonke asekelwa yi-UNESCO, ethi kubapha njalo amadlabuzane okusebenza beqinise imidlambulo.
Yenza umthwakazi abekwazi ukuthi kulenhlanganiso ekhutheleyo ukuthi ilondoloze ithuthukise njalo amasiko esintwini.
UDokotela Charlton Tsotso nguye obekhokhela lolu cwaningo ethi uyathokoza ngoba kuzakwenza ukuba abantu abahlala emakhaya bathuthuke bathole imali ngesiko langemisebenzi yabo yamasiko ngoba isikhathi sonke lesi belungekho ucwaningo oluphuma mgceke mayelana lentuthuko emaphandleni ukuba ingathuthukisa kanjani izigaba. Wapha inhlanganiso ye-Amagugu International Heritage Center njengesibonelo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Obe ngumsekeli kamkhokheli webandla le-People's Democratic Party uMnumzana Semsipe Pankomo namuhla wazise ukuthi sesukile kuleli bandla njalo selilunga lebandla elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru eleZimbabwe People First. UMnumzana Semsipe Pankomo ube ngumsekeli kaMnumzana Tendai Biti kubandla le-PDP. Ekhuluma lentatheli zindaba emhlanganweni owenziwe libandla lakhe elitsha kobulawayo Unkomo unge ute ungene kulibandla likamjuru ngoba likhanya liyilo elilamathuba aphakemeyo okususa ibandla lezanu PF embusweni. Iziphathamandla zeZimbabwe People First zithi uSpepa uze kulelibandla labantu abedlula ikhulu namuhla ekade bengamalunga ePDP. Sixhume esinye seziphathamandla lezi umnumzana Methuseli Moyo.
Ubaba uSpepa uresignile ngibekeke phansi kuPDP lapho kade ngu-vice president khona. Weza kithi kuPeople First ngikhuluma nje namuhla ntambama ubulawayo. Sizila lokhu ngabe press conference ukwazisa uZulu ukuthi baba uSiphiwe khona yamamukela ezandla zonke ibandla leyakhula kawe angayedwa ube labaningi abakade bekuleadership nationally emathinothi lakobulawayo lemathi south labanye abavele ezabelweni emakhaya kubotsholotho kubowandi bonke kade bekhona babuyile kuZimbabwe People First.
Ubuye labantu abangakhe
akade bekhona lamuhla esibavezileyo esibatshengise unozindaba kade kungabantu abangaba ngu-100 ikhulu aba i-100 lawa yibukhotheli akade beku-PDP kuma-provinsi kuma-constituency kuma-district ngisitho ukuthi abangaphansi kwabo abaningi bakhona basele besemakhaya bezemizini yabo azange senelise ukuthi bonke baqhalwe ngamabhasi babuye lapho. Abantu esibakhangeleleyo amabizo amagama esiwatholileyo bafika ku-300 kuthi asikhangele ukuthi ngemva kwalokhu sizahamba kuyefika emakhaya khona bendalezo sibavakatshele ibaqoqe kuhle azaba baningi kakhulu okwedlula bonabo abavezwe lamuhla.
Uthe litshela ubaba uNkomo uthe sokutheni kubandla le-PDP okwenze wabuya kini?
Ubaba uNkomo ukhulume njengomuntu omdala wathi yena lapho asuka khona uthe kwathiwe kodwa ubonile ukuthi lapho aya khona mbe lapho azakhona kathesi kuzoncedisa ukuthi kuthintshe uhulumende wezanu lowokhona. Uthe yena ngombono wakhe nabantu kade vele bakhokhela bese bemfuqa bethi baba uNkomo cela usikhokhele ngiya kuPeople First ngoba yiyo iphathi abayikhangelele ukuthi iyakhula izakhula yenelisa ukunqoba izanu ukhetho olubuyayo. Yikho ke bathe ngcono bafake labo izandla zabo khonapho.
Umnumzana Methuseli Moyo ngowebandla leZimbabwe People First obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abesifazane abane bathi umnumzana Donald Trump yena omela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika wababamba-bamba imizimba yabo bengamvumelanga eminyakeni edluleyo. Umnumzana Trump yena usanda phuma kumabonakude ezitshaya isifuba esithi uyakuthanda ukubamba-bamba abesifazana lanxa bengamvumelanga. Uthi kazange akwenze lokho. Izikhulumeli zikankosikazi Hillary Clinton oncintisana lomnumzana Trump kukhetho lolu zithi konke lokho kutshengisa ukuthi umnumzana Trump waqamba amanga kunkulumompikiswano ayenze lo Clinton ngesonto lapho atshele khona umphakathi ukuthi kakazi abambabambe abesifazana bengafuni. Unkosikazi Michelle Obama obekhuluma emhlanganweni werali namuhla uthi ziyayangisa izenzo zikamnumzana Trump. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxhume unkosazana Sibongile Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Asikho ukuthi bese sithi omama labo yibo bodwa abakhulumayo. Yena ngokwakhe umnumzana Trump ku-Access Hollywood uphumile e-Boster ngokubamba omama ngaphansi. Njalo waphuma la ku-Anderson Cooper esithi angaze ngikwenze edenaya into esikhonfemwe ngabomama laba abaphuma izolo. Omama kumele babambane ngalesi sikhathi. Kumele sisukume, sikhulume, ilizwi lethu lizwakale ukuthi asifuni ukuthi ilizwe leli libuswe ngubaba ongela sithunzi. Njalo this is the time ukuthi omama bademonstrate into embi iphumele ngaphandle ukwenzela ukuthi ubaba lo angathathi isikhundla.
Ye, kulabanye kodwa bangani bayaphikisa besithi labo mama kanti babe vele becatshe ngaphi bengakhulume ngakho konke khonokho. Sebebonga ukuthi phula ukudlula namhlanje ngoba umnumzana uTambo sekumele angene esikhundleni. So bayakhona nabanye.
Angithi nguye oyiqalilele le ndaba yokukhipha abantu. Angithi idebate le edlulele ngesonto. Nguye obuye labantu aba-accuse uBill Clinton. Njalo esithi labo omama ba-mistreatwa nguHillary Clinton. So, nguye oyiqalilele le ndaba yokuletha abantu phambili. And abantu who has been vetted before. And kwathiwa uHillary had nothing to do with it. So, manje izinto sezitshintsha sezibuya ngakwakhe. Usekhala, ukhalelani. Omama labo baqinisele akula muntu ozafuna ukuphumela ngaphandle abonwe umhlaba wonke ekhuluma ngento enje eyangisayo. Omama labo baqinisele. So kayilalele lingoma ayiqalile yena uTrump nguye oyiqalileyo ngokuletha abantu ku-debate. So abantu sebephuma ngaphandle ukuthi wena baba uzama highlighter i-problems zabanye abantu ezakho ke.
Kodwa nganqoba ke kuzathiwani khonapho?
Basoze. Angisho ukuthi kathi sivele sokule division enye emangalisayo phakathi kwama-Republican. And omama sebe-drop. Omama babemsupport abaningi baya-drop. Amankazana abancane baza-drop. Singaphonga ukuthi kasoza sithathe isikhundla. Omama kumele sikhulume. Kumele si-demonstrate.
Lo ngonkosazana Sibongile Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Virginia. Ku-Livetalk kuhlelo lwendaba esiphathelane labesifazana olwe-Women's Roundtable sixoxa ngokuqakathekiswa kwemfundo yamantombazana kanye lokuphuma emhlanganweni ohlaziya ukwendiswa kwamantombazana asakhulayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Nigeria zithi amantombazana angamachumi amabili lanye athunjwe ngabalwa becatsha be-Al-Shabaab esigabeni se-Chikob bakhululwe namuhla. Isikhonzi se-United Nations esibona ngodaba lwempi yakwele Syria umnumzana Stefani de Mistura usenxuswe emhlanganweni lomphathintambo obona ngezenzakala phandle kwelizwe leMelika kanye loso wakhe wakwele Russia umnumzana Sergey Lavrov. Balaleli lo ngomsakazo wenu umsakazo weStudio 7 liwuzwa usakaza ungapha esigodlweni seMelika eWashington DC. Ukungethembeki i-corruption yikho okubikwa kukhokhela kuzizathu zokudilika komnotho weZimbabwe. Abaningi bathi okudanisayo yikuthi bonke obubi lobo bukhokhelwa yimuli esembusweni ekamongameli Robert Mugabe. Uyababetha ngamagama ababe betholakale izandla ziseguleni lamasi kodwa aphinde avikele abanye okufanala lapho ahlambaza umnumzana Sevia Kasukuwere ngendaba zezitanda kodwa wavimba ukubotshwa kukamnumzana Jonathan Moyo lapho esetholakele ukuthi wachaphaza imali yesikhwama sezimdefu evika ngokuthi wayiqondisa kunhlelo zentuthuko echolocho. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 unxuse unkosazana Maria Sivanda olwela amalungelo abesifazana kanye lentathelizindaba uSimba Nembaware abagcizelela udaba lokuthi i-corruption isibulele ilizwe. Womqalisi Ziba ngumasibanda.
Abantu bakhanya indaba yangkhona ayibaphathi ngoba inkulumo esezikhona khathesi phakathi kwabantu generally ukuthi sokungena i-tribalism card phakathi le ndaba ye-factionalism isikhanye lokhu isiba-pronounce kakhulu phakathi kwe-party khona lapho. Ngoba indaba eyinye ebixoxwa ngasese enganayikaphumele egcekeni kakhulu ukuthi uJonathan ngowe-G40 ngakhona ubeseqembini likamama uDr. Amai and yikho bemvikela kangaka ngoba ubencedisa kakhulu ukuthi uDr. Amai ayenze ikampeyini yakhe leyani yokuyisela phansi umayimutho. So kuyabe kungani thiwa kumbe uyabhadalwa i-reward yakhe ukuthi bamprotekthe ngaleyo ndlela. Ngoba laba abanye labo loba babewonile baphunyiselwa egcekeni abazange bavuma kwapho wabasobala njengokuthi uJonathan wenze njani ukuthi uhle wavuma icala ukuthi ngakwenza lokhu. Abanye bebesenza befihla yena okwakhe kusegcekeni kakhulu.
Ye wena-ke mnumzane
indaba le njengokutsho kwamasibanda izimu ukuyibamba ngoba singakhanya sesigijimisa uJonathan Moyo kuvela-ke indaba ye-tribalism ukuthi-ke wayeselibopha yena ngoba ngwesindebeleni. Ikanti-ke uKasukwere waqala ukubizwa ngwesihloneni azange agijimiswe. Kodwa-ke uhlupho aluqali khonapho endaba ye-tribalism. Uhlupho lukuye umongameli nangokwakhe. Angithi abesilungu bathi-ke nxa inhlanzi ibola kuqala ngokubona ikhanda. So umongameli nguye olohlupho ukuthi uyathi asifuni ukugwelegwele kodwa qede esuke lapho akadisciplini amalunga ekhabhinethi yakhe ayenza lobo bugwelegwele. So kutho ukuthi-ke nxa bona beqhuba bekwenza thina esiphansi la will continue doing the same ngoba abasithungamela yikho abakwenzayo.
Kodwa ungakhangela kumbe ulalele okukhulunywa ngabantu abanye ngabathi ikakhulu abasemhlubulweni wangesemandebeleni bathi uJonathan Moyo uqondile ngokuthatha leyo mali yezimdefu esiyanikeza intuthuko yasecholocho kuthi ke lo gift banda wakobulawayo labo bayamvikela bathi nxa kuyukuthi wenza ibugwelegwele bona lobo wathola idili leyo yokwakha egodini uluqondile lithinike
uhlupho lukhonapho ukuthi-ke sibone into enhle eyenziwe ngendlela embi. Okubi ukuthi imali itshontshiwe nxa sesikhangela ukuthi utshontshile wasihamba wayesiza abantu hhayi asisebenzi njalo. Yena ngokwakhe uJonathan Moyo usuke waziza wathi uRobin Hood omunye umlingiswa wasaseBritain amabhukini akudala owayesebenzisa ukutshontsha etshontshela abanothileyo esiyanika abampofu. Kodwa namuhla iZimbabwe bathi yini-ke iZimbabwe Anti-Corruption Commission iveze ukuthi leyo mali okuthiwa yatshontsha uJonathan Moyo ayizange iye ebantwini.
Masibanda ungagcizelela
bengisithi ngizathi into ye-corruption le singayibambela phezulu khathesi ngoba sokukhulunywa sokuqanjwa abanye abantu abanye bangaqanjwa angithi. Kodwa singakhangela kulama-reports ayenziwa ngu-auditor general minyaka yonke ekhangela ngama-parastatals ekhangela ama-councils ekhangela izinto ezihlukeneyo nje zikahulumente uhlala epointa izinto ukuthi lapha kulento ezithile ezenzakele imali inyamalela kucaca ukuthi yenziweni kumbe isetshenziswe ngendlela ezingayisizi. Akula izimi i-day eyi-1 kusukela nininini lapho u-auditor general akhipha khona ama-reports wona lawo lapho kwake kwalandelelwa khona umuntu kwathiwa ubotshiwe kulandelwa ama-investigations ama-audit ayenziwe ngu-auditor general.
Leyo bekuyingxoxo yenziwe nguPraxedis Jeremiah weStudio 7 phakathi kukankosazana Maria Sivanda lentathelizindaba uSimba Rashe Nembaware. Vakithi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana.